Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 18 kumpandula 2020 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje. Sokuphele iviki kungela muntu obulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe, okuyinto ethakazelelwa ngabanengi.
Thina sithola ke ifiga efika ku-49,000 kumbe ngamadola eMelika efika kuma-580.
Uhulumende uthi imuli elabantu abahlanu isidinga imali engange $17,000 ukuze ihlawulele indleko zayo ngenyanga. Kodwa iZCTU ithi imali eqondileyo yi-49,000.
Nxa sikhangela i-health sector kuma districts, are they prepared ukuthi badile lama issues e-COVID nxa kungenzakala outbreak esikolweni?
Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ithi lanxa uhulumende esevula izikolo akalahlelo lokuphatha umkhuhlane we-COVID-19 aluba nawuthe wahlasela ezikolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokuphele iviki kungela muntu obulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe, okuyinto ethakazelelwa ngabanengi. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi ababanjwe umkhuhlane lo izolo bangamachumi amathathu lanhlanu. Lokho kukhweze inani lasebefunyenwe bele coronavirus selokhu yaqhamukayo kuleli laya ku-7,633. Inani lasebephephile lona likhuphuke ngabalitshumi lasishiyangalombili laya ku-5,841. Abalokhu begula bangu-1,568, kuthi asebefile balokhu bengamakhulu amabili alamatshumi amabili lane 224. Abanye bathi uhulumende kumele engeze inhlelo zokuhlola lomkhuhlane ngoba bakanya bebalutshwana abantu abahlolwa ngelanga. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstars luthi imuli elabantu abahlanu isidinga imali engange $17,244 ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo zonke ngenyanga. Imali le igoqela eyokubhadalela abantwana esikolo, eyokuthenga ukudla lezinye indingeko zempilo. Kumbiko ewethu le izolo iZimstars ithe imali le ikhwele yafika kulelo zinga ngenyanga esanda kwedlula isuka ku-15,573 ngontulikazi. Ithi njalo umuntu oyedwa yena udinga i-3,449 ukuze ephile kuhle ngenyanga. Kodwa inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU iyakulandula lokhu isithi imali eqondileyo efuna ngumdeni olabantu abahlanu ngenyanga i-$49,000. Sixoxelo nobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo.
Sibona inamba kumbe inombolo zabo ngesikhathi nxa bezikhupha singathi ziinamba ke ezibanjezeleyo, ziinamba eziphansi nxa sikhangela abantu abahlangana lakho ngesuku ngesuku. Bese sikhiphile ethu ke i-shopping basket sile ndlela ke sisebenzisayo ukuze sibone ukuthi imuli elabantu abahlanu ingafuna malini. Thina sithola ke ifika efika ku 49,000 kumbe ngama dola eMelika efika kuma 580 indlela esibona ngayo. So i number ke kumbe singathi i total poverty expense evelela ke ku Zimstad ayisiyo esingathi ngenza imuli elabantu abahlalisile ngenyanga ilutshwana ke imali nxa sikhangela ke intengo ezikhona emashops lapha.
Umkhankaso wenu wokuthi abaqhathi bahlawule izisebenzi ngedola leMelika wona uhamba njani? Akhona yini amankampani ase ekuvumile lokho?
Umkhankaso wethu ukuthi izisebenzi ke zinikwe iholo ngemali yakweMelika kukhanya ke ingani iyaphumelela. Sesithole ke imbiko ethize abaqhatshi ke bevuma ke bebizana ke lezi sebenzi ukuthi behlale phansi bevumelane ukuthi bangabhadalana njani. Bengakaze bebhadale imali kade sikhangelele. Sibona abaningi bathi ingxenye izabhadalwa imali yeMelika, ingxenye izabhadalwa ke imali iyaphakathi kwelizwe RTGS. Besikhangelele ukuthi ke abantu bebhadale ngemali yeMelika yonke nje iholo. So siyazama ke ukuthi sibonisane labo abaqhatshi kuma companies athize. Yikho sitheke umkhankaso wethu ke ukhangele ikhampani ngekhampani ngokuthi sabona ukuthi amakhampani ke singathi ngesilungu aperforma okuchiyeneyo. So asikhangele ukuthi ke umkhankaso lo uzaphumelela okufana nayo. Sizabona amanye amakhampani evumelana lathi, amanye azasalela emuva. Kodwa sibone ngani ke uhamba kakuhle, bayavumelana lathi ukuthi imali ke elohlonzi imali iyangaphandle kwelizwe.
Umnumzana Jafet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Sibuze ohlaziya ezenotho umnumzana Regishoko ukuthi uthini ngokwehlukana kwemali ekhulunywa yiZimstars lekhulunywa yiZCTU.
Nxa sikhangele amafiga emabili ehlukene okufuze sibekwazi njalo sukuekube sikuqiniseke ukubana basebenzisa liphi ibhasikiti ukube la mafiga lawa. Ungakhangela ukuthiwa i-poverty datum line idetermine ibasikiti yama-basics eyabe ikhangele into ezifunakalayo phakathi kwemuli yabantu abahlanu. Kukhangelelwe ukuthi loba imali ze-school fees abantwana babefunda endaweni ongafuna ukugada khona, imuli kuya kugada ubaba nomama nxa besebenza. Kukhangelwe into ezinjengempuphu, ichukela, amafutha, amagetsi le-rent lokunye nje okuncane okuyabe kufunakala. Nxa susithi i-poverty datum line i-17,000 ngezinye indlela kutsho ukubana umuntu ongekho ongenelisiyo loba ongaholiyo mali iyabe khangelelwe ukuthi kwi-economy uyadubeka. Ngakho ke nxa ze-CTU isi-CTU poverty datum line yabo iku-40,000 singathi yifiga yokunegotiata ngoba i-$500 ngokwayo $540 ngokwayo imali eningi kakhulu ngayiphi loba yiphi i-economy. Singathi basebenzisa ifiga naleyo yokunegotiata kodwa akusiliqiniso ukuthi i-poverty datum line ingabe i-40,000 kube i-540. Kwaloba sikhangelele ukuthi maybe $200 equivalent $200 labo ngasi equivalent $200 khangele ukuthi ingabe idlalela kubo 20,000 kuya kuyi-poverty datum line. But ukuthi sithi i-40,000 angiboni kungabe kuyiqondile.
Umnanga kwa uthi umnotho usuhlalisekile ngenxa yenhlelo zikahulumende wakhe. Yebo kuqondile yini lokho?
Esingakutsho ukubana emtshweni wakhe kulokuba leqiniso njalo kungabi lokuba liqiniso ngesikhathi esisodwa, ngoba singathi i-economy iyaresponda kumapolisi kodwa ukuthi sibe sesithi i-economy sistabilizile loba isizinzile sisakhatshana, ngoba ungananzelela ukuthi i-economy sikiyo kathe sibekwi-economy e-under i-pandemic, loba ama-demands, loba i-freedom, loba ama-desires omuntu wonke adengekho lula ukuthi lakala, ngoba loba ulalwe dollar, loba ulalwe rand, ubenelisa ukungenelisa ukuphuma phandle yolisebenzisa. Ukuvulwa kwamaboda okwenzakalayo ngenyanga ezayo kuzasitshengisa ukubana ama-policy intervention kahulumende ayasebenza ngoqiniso kumbe bekusebenza, ngoba besebenza siphakathi kwebhokisi elivaliweyo.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho. Siqoxela ekobulawayo. Ukuthethwa kwecala eletheswa amapholisa abikwa achaya abesifazana ababili beCountry Park kobulawayo kuqhubekele phambili emthethwandaba izolo, lapho igqwetha labasolwa elenqabe ukuthi umntwana oleminyaka eyisishiyangalombili azofakaza ngakubonayo aze athathe imifanekiso etshengisa ukulimala kuka nina. Umntwana lo yindodakazi kankosazana Nokuthula Mpofu owamangalela amapholisa la elodade wabo uNtombizodwa ngemva kokutshaywa kwabo lokuthukwa ngamazwi abandlulula ngomhlobo ngamapholisa la. Inkundla yesayithi ibika ukuthi umnumzana Tinashe Zipe, igqwetha elimela amapholisa la abalisa umnumzana Simbarashe Vekwa lomnumzana Tishaona Zariro, uthe kumele omamangala balethe ubufakazi abazitaphela bona mathupha, hathi ukusebenzisa imifanekiso eyathathwa ngumntwana lo kumbe ukumsebenzisa njengomfakazi. Ukuthethwa kwaleli cala kuyaqhubeka. Ngakwelinye icele, ukuthethwa kwecala lokutshontshonzela uDlakela eletheswa umeli weBinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda ngemva kokwaba amamaski alotshe ukuthi ZANU-PF masko kuqalisile izolo. Igqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole uchasisele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Udaba luka umnumzana Prince Dubeko Spanda luqalisile umfakazi wokuqala unikile ubufakazi bakhe yindaba esazophahlulwa nje yinkundla, ngakho ke sizathi fahla singazami ukuthi si-influence inkundla ukuthi ibone ngendlela etshiyeneyo, kodwa hhayi nxa sithi siyalukhangela hhayi sibona i-witness nje hhayi ibibhuqa nje into zayo eziningi kubhuqa kucace ukuthi kanti usuka ngaphi usuka lapho esiya ngaphi. Umuntu nje otshengisa nje ukuthi hhayi ubuhlungu ngendlela into eziyo yona, ngakho ke hhayi sisezayisebenza siyiphuthe ngendlela efaneleyo.
Okuyikho okumqoka okukhulunywe ngabatshutshisi kuyini, njalo ngendlela ukuthethwa kwecala leli okuqhubeka ngayo kuyathembisa yini?
Uhulumende ona athi kahle kahle umnumzana Prince Dubeko Spanda watholakala elezigava ezazibhalwe ZANU-PF must go, njalo wazinika abantu abasebenza ko-Pick n Pay. Ngakho-ke wayezama ukuthi abantu bavukele umbuso we-ZANU-PF. Ngakho-ke ngendlela thina esikubona ngayo sibona ungani kuyikuphelelwa, ngoba umuntu uvunyelwe especially yena uPrince Dubeko Spanda kuyaziwa ukuthi umuntu we-MDC. Ngayesithi ZANU-PF must go uqinisile, ngoba yikho akucabangela ukuthi kufuze kwenziwe. Ngakho-ke ukuthi sengabotshelwa ukuthi ule belief yona leyo sibona kuyinto nje engelamsebenzi nje kuyikuhlukuluzana nje singamazimbabwensi.
umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha likamnumzana Prince Dubeko Sibanda umeli wepinga North yedale lePhalamende njalo engowebandla leMDC Alliance ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Inhlanganiso emela abavalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isethule ugwalo oluhlolisisa isimo sabantwana kanye lokuzilungiselela kukahulumende kudaba lokuvulwa kwezikolo. Lolu gwalo lulesihloko esithi Education in Crisis kumbe ukungami kuhle kwezemfundo. I-Athuzi ithi sifikise ugwalo lolu kuhulumende la kwezinye inhlangothi zomphakathi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Neshine Modzitirwa.
Kade sikhangela ama-learning gaps ukuthi abantwana njoba sebele 6 months bengafundi baluze okungakanani kade bemele bekufunde in 6 months zona lezi, and kuyini okumele kuyenziwe ukuthi abantwana bakwanise ukukhava i-content yona leyi from ECD up to A-level. Sakhangela futhi indaba ye-teacher preparedness ukuthi i-surfeit leholo lama-teacher are they ready ukuthi babuyele emsebenzini nxa sikhangela i-surfeit yabo, nxa sikhangela iholo labo. Kodwa sigcine sithola ukuthi ababalisi abakabi ready ngoba imali ebayitholayo vele ayikwani. Ababalisi bafuna ukuholiswa le US dollar lokuyana kade sijayele ukukhuluma. Then issue enye esayikhangelayo issue ye supporting pillars ukuthi njoba uhulumende wakhuluma ukuthi abantu bamkumele isikolo kumele zivulwe mhla ka 28, nxa sikhangela i-health sector kuma districts are they prepared ukuthi badile lama issues e-COVID nxa kungenzakala outbreak esikolweni. Sikhangela futhi indaba ye-transport, silabanye abantwana laba babalisi bekuthi baya commuter every day behamba esikolweni. Sathola ukuthi i-public transport system yethu vele ayikwanisi ukuthi ababalisi labantwana bacommute every day smoothly behamba emsebenzini or esikolweni. Qine sike sakhangela futhi indaba ye-psychological issue yabantwana ukuthi are ready ukuthi babuyele esikolweni njengoba abanye kade be abuse through child labor. Abanye bagcina beyenza ama child pregnancy. Kuyini okungayenziwa ukuthi abantwana babe ready ukuthi babuyele emsebenzini psychologically? Sigcine futhi sikhangela ukuthi i-response ye-government mayelana nendaba zonke zona ama issues zona lo onke iminjani. Sigcine sithola ukuthi i-government vele ayiko ready ukuthi iholise ababalisi njengoba namhla bakhulumile ukuthi bayakwazi ukuoffer 40% increase yema salary ababalisi. I-government ama response ayo vele akho ready.
Lolu gwalo lizalusa ngapi?
Lugwalo lolu salunikeza ama stakeholders lokhulumende basayikhangela amanye ama stakeholders sebesinikile ama recommendations abo. Then bangasinika ama recommendations bonke, then lugwalo lolu sizalufaka ku public space silupublish.
Uhulumende engala ukulamukela ugwalo lwenu lolu lizakwenzani?
Uhulumende engayala uyamukela lugwalo lolu, then i-right yababalisi ukudefenda i-labor justice. Into esiko esizayenzayo ukuthi si-organize ababalisi ukuthi nxa uhulumende engabaholisanga imali abayifunayo yona le esayifaka ku-report ukuthi umbabalisi kumele baholiswe nge-US dollar. Khathesi yaba-organize ukuthi izikolo akumelanga zivulwe, akumelanga babuyele emsebenzini until i-right yabo yona le ya-recognize nguhulumende. Okunye kufana le-issue ye-safety yabantwana, le psychological preparedness abantwana, siyakwanisa ukuorganize ama parents through ama teacher parents si defend right to education, yiko eziza kuyenzayo.
Umnumzana Neshine Modzitirwa ngohlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. inkundla yezim live ithi abalwa impi yenkululeko abaphansi kwenhlanganiso ye War Veterans Pressure Group sebefikise amaphepha enkantolo ye High Court beyicela ukuthi ivimbe uhlelo lukahulumende lokubhadala abalimi abamhlophe abathathelwa amaplazi imali engange 3.5 billion US dollars. Inkundla yeNew Zimbabwe yona ithi ibandla leMthwakazi Republic Party selibhalele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi likhonona ngokuqhatshwa kwabongi abavela eMashonaland ukuthi basebenze esibhedlela seyingutsheni kobulawayo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani msakazo weStudio 7, mina ngimusipho isifongo ngundebele ngiphuma ePlumtree eDumbodema evillage 27 ngaphansi kwesikolo seMathambo Primary School ku-2015. Ngibonga umsakazo wenu ngoba siyewuzwa sigcwele zonke indawo, noma siseButswana noma siseSouth Africa siyawuzwa. Siyakubongela lokhu, sihleli sikwazi ukuthi ikhaya kuhamba njani, kuhle khona ukuthi sizaphila kunjalo noma kunjani kusekhaya, kula kuthi singathini. Inkosi khona, ngiyalibongela lonke lisebenza khona, lonke ngegama leNkosi uJesu, amen.
Njani Studio 7, ngiyabonga ukuba lani. Mina ngixolisake abasemachurchi abasezinkonzweni, asiphumeni kuma-opposition, khanyelani-ke ukuthi ayangisa kanganani. Wena uyakusupport nale opposition ungowechurchi? No, mina ngikhulumela abamabandla, abafundisi labo bonke abasemzinkonzweni. Kulo msindo ongayindawo kakwakhi lutho, ngenani ebandleni elizokuthula lilandele njalo umbhalo otshiwoyo abaseRoma 13, zehliseleni ngaphansi kwamakhosi enu, itsho njalo incwadi engcwele. Singazihluphi ngezinto ezenzi, ubeko nguNkulunkulu ukhethiwe, lani limkhethile, ukhethwe nguSomandla. Yekelani izinto zilezi ezingakhanyiwe, amatophe, izinto zabadlwane, abantwana, amathemu enkaya.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhloko kahulumende wenkazatho kweleLibya uMnumzana Fayez al-Sarraj uthi uzimisele ukwehla esihlalweni ngenyanga ezayo alubana inkulumo zokubumba uhulumende omutsha ngenjongo yokuqeda impi kulelo lizwe zithe zaphumelela. Umanyano we-United Nations wona uthi ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuyaqhubeka kwele Burundi, lanxa uhulumende walelo lizwe eselomkhokheli omutsha ngemva kokubhubha kukamongameli Pierre Nkurunziza. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukwethesa ibandla elibusayo icala lokuzama ukuqilibezela kukhetho kuvamile emazweni amaningi, ikakhulu ezwekazi le-Afrika. Okungavamanga ukuthi ibandla elibusayo libe yilo elethesa amabandla aphikisayo umlando ofanayo. Kodwa lokho sokuyinsakavukela umchilo wezidwaba eMelika kulezinsuku lapho uMongameli Donald Trump athi ibandla eliphikisayo elamaDemocrats lizama ukuqilibezela kukhetho oluza kwenziwa mhlaka 3 ngoLwezi. Lanxa kungelabufakazi abuphayo, uTrump uthi amaDemocrats asekela uhlelo lokuvota ngeposo abantu bebanengi ngoba elenjongo yokudlelezela. Uthi njalo le yiyo yodwa indlela anganqotshwa ngomnumzana Joe Biden. AmaDemocrats wona ayakulandula lokhu esithi ukuvota ngeposo luhlelo olusemthethweni oluvele lukhona lanini. Umthethwandaba wona izolo walele uhulumende kaTrump ukuthi aguqule indlela iposo esebenza ngayo. Usithi lokhu kungaphazamisa ukuhanjiswa kwamavoti ngesikhathi sokhetho. Sibuze ocubungula ezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube ukuthi uthini ngodaba lokuqilibezela olwetheswa amademokrasi ngumongameli Trump.
Ingozi enkulu umongameli uTrump azayitshiya ehofisini ikuthi lanxa esephumile abantu bazasala bengasathembi indlela yokubusa, indlela yokubuswa, indlela yokwenza ngokuphathelene lemibuso esingathi thina yi-democracy lama-democratic institutions. Nxa ngabe abantu bevuka betshelwa ukuthi bangaluthembi ukhetho, bevuka betshelwa ukuthi ukhona ofuna ukudlelezela, kuyangena engqondweni zabo khona lokho ikakhulu abalandeli bakhe. Kuza kwenza ukuthi ukhetho lokhetho kusuka kusiya phambili nxa uTrump sowaphuma ehofisini lungathembakali, kuza kufa indlela eqakathekileyo umbuso wentando yabantu uphila ngokuthi uyathembakala. Engingathi mina i-survival ye-democracy depends on the trust and confidence of the people in democratic institutions. Without that, akula ndlela yokuthi abantu i-democracy ingahlala ikhululekile izinze. Yikho lokhu Trump aku-undermine ayo, aku-dilizayo. Yiyo ingozi azayitshiya eMelika. Izabe isifana lamanye amazwe nje omhlaba okuhlala kuphikiswana kuxokozela.
Amathuba akhe uTrump okunqoba kulolu khetho uwabona eminjani?
Amathuba akhe abonakala mancane, yebo kambe kuseselezinsuku kusiya phambili, kodwa nxa uwaqathanisa lalokho ayeyikho khona ngo-2016, hayi kabonakali emakhulu. Ulakho-ke ngokunjalo ukuthi ehlulwe kulolu khetho, ithuba lokuthi anqobe lincane kakhulu.
Aga Biden ke
ithuba lika mnumzana uBiden lokuthi anqobe ukhetho loluluzayo likhulu kakhulu nxa uliqathanisa nje la sekuqaleni komnyaka kumbe uqathanisa lanyakenye nxa nje kwakukhangelwa ukuthi kambe ubani nxa engaphikisana lo Trump ungahamba njani. Okwamanje amathuba akhe mahle, kodwa ke kusekhona izinsuku eziningi phambili ngokuba sikhuluma nge-6 weeks into enjengaleyo. Kunengokungathi intsha kusenga okungenza abantu babalekele uBiden baye kuTrump. Kunengokungatshintsha njalo okungenza ukuthi abantu akade bona labo abasekela uTrump bambalekele ngobuningi baye kuBiden. Yikho ukusebenza kwedemokrasi lokho. Kodwa njengoba sizwile sike sakhuluma ngakho ukuthi kukhona olokhe khonona uTrump esithi ukhetho lingaluthembi lingaluthembi, kusho khona ukuthi abanye abantu basengazihlalela mhlawumbe ngabasekela uBiden bathi hayi sesinqobile basukume ngobuningi abakaTrump ngosuku lokhetho agcine enqobile. Kanti kabakhe abanye sebengahlali uTrump bathi akuncede ukuvota njengalokho uvele kuthiwa kuridiwe. So kule ngozi zona lezo kodwa kuzabonakala ngokuya kwesikhathi.
Umnumzana Efihlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. So kuphele iviki kungelamuntu obulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe, okuyinto ejajulelwa ngabantu abanengi. Uhulumende uthi imuli elabantu abahlanu isidinga imali engange-$17,000 ukuze ihlawulele indleko zayo ngenyanga. ikepa iZCTU ithi imali eqondileyo yi-$49,000. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni ithi lanxa uhulumende sevula izikolo akalahlelo lokuphatha umkhuhlane we-COVID-19 aluba nawuthe wahlasela ezikolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo ngontungamilinkumo.